Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi-expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo alizange linikeze engingathi mina i-confidence.
Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho elizweni, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo.
Sikukhangele leyo kathesi akulela akula umuntu olala ithemba lokubana kambo kwale iminyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzele ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke intengo yempahla la yehle oqathe ukuthi thina sibe lamafactory ethu.
Kufungiswa amakhansila azamela uZulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo.
Tiparagiti lifile, ngizalwisa ukuthi tipa libe lamasola kufa kwamajojo wonke kwenziwe ngendlela nje e-right.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesine. Abaqoqa ukutshengisela bathi bazabuthana phandle kwesigodlo se-United Nations esigabeni se-New York. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labantu ukuthi bavote besemazweni e-Diaspora Vote Campaign umnumzana Dan Moyo.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi-expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo alizange linikeze engingathi mina i-confidence ukubana lwenziwa ngendlela eyiyona. Ngakho I think kulilungelo labantu ukuthi batshengisele ukwenzela ukuthi bakwazi uku-expressa the way ababona ngakhona izinto ezihamba ngakhona ekhaya mayelana lokhetho. Sibonile ukubana even i-report evela ku-SADC iyasho nayo ukubana kukhona okuningi okwenzakalayo okwenza ukhetho lwa mhlaka 23 lungadibani lama standards awe SADC aba expecta ukuba ukubona ma kusenzeka ukhetho, and therefore abantu I think abaphathekanga kahle ngokwenzakalayo lilungelo labo I think ukuthi batshengisele. Well, ekhaya siyazi ukubana abantu balovalo banokwesaba ngoba sabona kudutshulwa abantu ngokhetho luka 2018 abantu bafa, and therefore I think abantu baphila evalweni ekhaya. So sokusalele thina esingaphandle esikwaziyo ukuthi siye kumihlangano efana le-United Nations ukuthi siyetshengisela lapho ukwenzela ukuthi umhlaba jikelele wazi ukubana njengamaZimbabweans asivumelani lama results okhetho lelo.
Khona ukutshengisela lokhu siyakubona ukubana abantu bebehlala betshengisela minyaka yonke lalapho kusabusa umongameli Robert Mugabe. Kodwa kwanceda yini ngesikhathi lesana, njalo kuzanceda yini kathesi?
Ukutshengisela kuyanceda isikhathi sonke ngoba kuvula amehlo alabo ababe bengakwazi ukubana kulo kule problem ekhona elizweni lakithi. Do singathi mhlawumbe akubonakali kangako ngotshintsho ukuthi kuyanceda, I think okusalayo ukuthi utshintsho at least ma lubhekwe ngamazwe angaphandle ekhangele kwele Zimbabwe ebona izizalwane zeZimbabwe ziphakama, kuyanceda kakhulu ukwenzela ukuthi ngokuya kwesikhathi lawa mazwe abona ukuthi lento eyenzakala eZimbabwe akusinto enhle, balakho ukuthi labo baphakamise amazwi abo bekhuthazisa ukubana ukhetho lweZimbabwe lwenziwe ngendlela ekhanyayo njalo futhi e-transparent eyenza ukubana kube ne-confidence elizweni laseZimbabwe. Njengoba khathesi kunje sizobona ukuthi awekho amabhizinisi azofisa ukuthi aze azowenza ibhizinisi eZimbabwe ngoba leyo transparency ingekho. Therefore ukuhlupheka kwabantu kuyaqhubeka kusiya phambili, but ukutshengisela kusiza ekuthini umphakathi wazi ukubana kwenzakalani njalo futhi ubone lapho ongazama ukuthi usize khona ukuthi mhlawumbe bakhulumisane lohulumende ukuthi utshintshe indlela zawo noma bafake eminye imithetho ukuthi ifostele uhulumende ukuthi amamele izifiso zabantu.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lokuvota beZimbabwe besemazweni eDiaspora Vote Campaign ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kweMelika. Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo. Ukungavumelani lempumela ukwenziwa libandla le-CCC lenhlanganiso ezahlola ukhetho ezibalisa i-SADC kuthiye ilizwe eliphakathi kokungahlaliseki elakusasa lingakhanyi kahle. Phezu kwalokho uMnangagwa wakhetha idale labaphathi intambo iCabinet elisolwa ngabanengi ngoba lingela malunga atshengisa ukukhalipha okungathuthukisa umnotho welizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, esikukhangeleleyo kathesi akulamuntu olala ithemba lokubana kuhamba kwale minyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzela ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke intengo yempahla layo yehle, oqathe ukuthi thina sibe lama-factory ethu okuyiwazenelisa ukuthi lezo mpahla bazilungisise sithi manufacturing. As long as singamanufacture kunzima ukuthi ezomnetho welizwe uthuthuke ngoba sikhanya kathesi ama-industries amaningi kakhulu abakobulawayo awasebenzi avaliwe kutana la asebenzayo lawa asebenza ngescale esiphansi ukuthi iproduction yakhona asiyo leyane esabekayo. Manje nxa vele kunjalo sikhangela ukuthi thina sibe sidla impahla ezivela outside the country ezivela kubo South Africa ezivela kubo Botswana, umnotho welizwe kusitsho ukuthi sabe sidonsa nzima for the next 5 years. Ngezinye indlela sithini lapha? Sithi uhulumende kulo mlando ukuthi nxa ukuze kuli 5 years into zisilungele ukuthi akube liqiniso ukuthi umnotho uyavuselelwa, ama-factory asebenze, sibe le production enkulu, lathi sibe lempahla esizidengisela amanye amazwe lokuthiwa ngama-exports. Singenza njalo siyathola lale imali yemzini eMelika bese kusenza ukuthi umnotho wethu welizwe ungathi uyabhalansa. Khathesi kulobunzima singaqhubeka sinje ngomume ngobona ngawo akuthembisi ukuthi kule minyaka engu-5 kuze kule nto ezahamba kuhle. Siyaqhubeka abantu bedubeka, abantu sidonsa nzima. So ke yikho sithi hayi uhulumende la ikaphumele indlela ezilula ezenza ukuthi zivusele umnotho, kwenzela ukuthi isulwane seZimbabwe kakhulu bona abantu abadubekileyo abaphansi bathole ukuncediseka ngoba baphezulu hayi bayancediseka ngavele bale mali zabo balama-properties abo balamakhampani abo, kodwa iningi elingenakubalwa eligcwele lapha eZimbabwe liyadubeka.
Khona ezitolo lapha kumi njani ikakhulu nxa siqathanisa lesikhathi kungakenziwa ukhetho? Kulo mehluko na ikakhulu kudaba lwezentengo?
siyananzelela ukuthi kwedlule ukhetho nxa sikhangele zomnotho welizwe ikakhulu sikhangela sibili lokho singathi abantu abaphansi abadubekayo bakukhangelele singena lapha ezitolo sibona intengo yempahla siyananzelela ukuthi intengo yempahla imile khonaphana ayikaqansi kakhulu ngamadola but uhlupho esilalo ukuthi khona kwesihlala sikhala ngako ukuthi uhlupho lwethu lungapha nxa sesithenga nge-US dollar ngoba indawo eziningi vele ziyakutshela ziyaprize nge-US dollar zithi hayi ungathi nge-US dollar kumbe uthenge futhi nge-swipe kodwa abantu abane-US dollar balayo so bazangena nge-swipe khonaphana nxa usiya kuswipe intengo isiqansa abantu labanama-rates la asebenzayo lawa interbank rate vele abalandaba labantu bezitolo bona bachada nalana e-black market amanye nalana futhi ngathi aphezulu so uzathi uthi i-rate liyani iyabulala abantu bekuthi nxa sesikhayela intengo yempahla hatshi abantu badonsa nzima phandle la ngoba phela okwenza kube njalo ukuthi abantu vele bona bahola yoni enale i-RTGS so nxa sebesiya ngayo sokufanele bazame ukuyaswayipha ngayo manje ukuthi laba abantu abanikazi bamabhizinisi labo babulala abantu khonaphana so ke kulobu nzima kulabo kufanele kulungiswe khona ngoba nxa intengo ingabi ngakhweli ngama-US dollar efakwe ngalaphana ezitolo but iyaqasa njalo abantu bezitolo sebehlakaniphile ungangeyabanxa udobhi abatshengisi ukuthi intengo yakhona iyisimo bani nge-RTGS abakutshengisi uzangena uzeyobona emthineni kulapho emthineni obulawa khona khonaphana nxa into abezidobheni anzi ngatshaya imali ezigcine zitshaya imali ephezulu usebisele ezinye emtshineni kulapho umuntu ofa khona mala kutshaya khona izimali so ke ngamafitshane iqiniso yokuthi hayi kuleyo kube le-election abantu abangancedise kwezentengo ezimpahla umnotho welizwe kulokhu qhubeka kusiba nzima ebantwini ikakhulu umuntu wazana.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi AZCTU ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Amakansila alithumi lambili lengxenye 26 azamela uZulu wemaphandleni ekhansileni yeWange Rural District Council afungiswe izolo ngesikhathi zakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo esewange.
Amakansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba yokufundisa intsha yesifazane ngokuqakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha ispecial olungamankazi. Sengibuya kubomama, omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubobaba, kanti ke lathi silezandla silengqondo sikhangelele ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama iwomen's kota esigabeni sechusuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama siyenzelwe sithole sincedisane ngokuthola ama project sizenzele okwethu sichiye lokhana ukuhlala singabantu abamabhegazi kubobaba sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke so nxa singomama sesizimele thina sodwa.
Kwezentuthuko egoqela uZulu wonke jikelele kuzigaba onkelezi umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukansila lobu ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadipa kanye leklinika emashakhe.
Abantu bakithi esikanda kubiwodi kakula gabala clinic, otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu okungabe lomuntu osalele emuva, kusho ukuthi thina sisalele emuva ngoba iward yethu ayila clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili idipa lakithi lifile ngizalisa ukuthi tipa libe la masola kufakwa machocho wonke kwenzwe ngendlela nje right.
Umnumzana bonginkosi Moyo omele isigaba sechidobe wadi uthi phezukwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa ukuguquka komkhathi climate change wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kusidobe wadi ihlupho lwendlala number 1 lo hlupho lokuthi abantwana abanengabasebenzi. So ngombono wami ngithi mina ngangabe kusenza sithole amanzi inkalakatha sekwansi ukulima continuous.
Kodwa ozamela ikachechethe ward ekubandla le MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kube kwenganeno.
Sesisuka edabeni lama promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku reality ongangokuthi sesisayenza izinto ngoba sesisiya ku action.
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindile Ncube utshelela umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumendla abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama-committees ethu ikhansila bese siqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la iningi labo lidabuka kubandla lezano PF lele CCC kuthi oyedwa yedabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo Women's Quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela idethe imabale nemananga kama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlela iziphathamandla zikahulumende ezimqoka kuxotshwe ezinye. Unobhala wedale lekhabhinethi umnumzana Meshack Sibanda, umgcinisihlalo wekomidi elwisa inkohlakalo eyezak, unkosikazi Lois Matanda Moyo ngabanye abakhangelelwe ukuxotshwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usephe abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe inyanga eyodwa ukuthi baveze ama-account abo aphandle kwelizwe ngoba bengekela ukwenza lokhu amabhizimusi abo azavalwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 yalibingelela nabalalela isiyamuzwa uWitness Dube. Witness Dube, ilizwe kasomuzi wakho ungathathi ilizwe ulenze umuzi okuthiwa ungabhanangisebhukuthi ungangena emzini yabantu. Uyathi bantu abami singaze silambe siyaxwadisa amagwadla silale akusilani ndaba lokuya emzini yabantu. Ilizwe kumele libe labantu ababuya bezotyala imali. Ilizwe kumele libe labantu abazozingela ukuze libe le mali. Ulokhu kumkamnangakho ukuzigcoba lokukhetha ikhabinethi endisa lidlala ngesikhathi 2008 likwenzile lokhu akwenza umgabe lokhu bazigcoba benza okwabo abantu bonaka bayincenge iSADC baphuma kwiSADC kodwa ekugcineni umgabe ilizwe kumihla abantu abantu sebedumeke eZimbabwe kungasela lutho olungena eZimbabwe kungasela lutho oluya kwenye indawo eZimbabwe oluphumayo sokungokwethu njengoma manje sifana lebhondi phephe engasebenziyo ukusebenza eZimbabwe saphila leyo mpilo. Wabuya umnanga umgabe wazoncenga uthwangi rayi bahamba baxolisa eSADC eEU baqalisa amanye amazwe walungisa izinto wabuya azotyala imali ilizwe lavuka khwatha obhidi zebengominisi ilizwe lavuka abantu baphila impilo engcono. So wena kathesi ubona ungani konke likwenza liyakuqalisa yini but ligcina lithambe vele likuqalisa ngewala siyakwazi. Ubuhlungu ukuthi khona iTriple C yawina ama-MPs wonke hayi lapho kulesandla sikathixo vele ungabamba wena uthixo ekuthiwa ngoswati bona umthulu bele imali ekhadlupha kwagebhi izigodi wenzani kodwa abantu bamfaka kudastibhini imali enganani elizwe ngumthulu and ekhawule yiye kuzwisa ubuhlungu ekwenza ukhulume kubi ngebandla lethu awukakhulu kathesi kumanje lithenga ama-ajenti ethu lithi kathi athi abhadalwa ngemali lizanika imali nxa silityela ukuthi nalokhu elibhizi disturb ibandla lethu usoneni yena lo nikwa yini imali ukhampeni enini wayethuleleni ukumangalela ugift kodwa semangalela ngoba yini elokhu elilandelela ibandla lethu right isadeke kayisozikhulume lutho ngokhetho kayilamandla manje landelelani ibandla lethu
ku Studio 7 ngithangidlulise nami lo message ku oya kulo baba lo owefazi ukuthi awusebe buya futhi sebenza ngenye indlela eground sokuyigo ground phela lesebenza sebetshintshe nje igama ngimuzwa lapho ekhuluma ngoThamisa ukuthi uThamisa utheni kuye lo baba yena akathathe le mali le abamnikeza yona ngoba siyazi ukuthi uyayiluquza imali uyayiluquza imali oyinikezwa ngama big door ngabo Obet Mpofu abayithwala ngamasaka behamba bethenga abantu Obet Mpofu enikeza nabo Senzo Thabangu bonke labo Soneni Moyo bonke laba bayinikezwa ngobet Mpofu kunini hambe zama banenge abangayithathiyo abantu ngoba le mali ingcwelile iyinyembezi zabantu kodwa bona bayithatha labo befazi nalaba boSenzo Thabangu bakhona boSoneni bayithatha le mali zinyembezi zabantu abantu bebulawa bona bethatha imali bethi upresident wabo naye sithi upresident wabo nomnangagwa njengoba labo bethi upresident wenu bethi uThamisa owabo ke umnangagwa elezandla ezigcwele igazi umbulali ongaka
bonga studio 7 siyabonga studio 7 kodwa izanu PF nanko ke sibuya kathesi ngolaka lonke sifuna ke kathesi imali yabo ababethenga ngayo amathikenini ngokuthumela amapholisa emgwaqweni kambe kusasemasinya kanje so amapholisa asegcwele emgwaqweni asengabopha izimota esenzani konke amapholisa avele esebhizi egijimisa izimota phela nxake ukuthi babe bathanda abantu ababuye la amathikenini angikhona phela bebanike futhi abantu sibone bebanike phela abantu sibone ke ukuthi bayathanda abantu ngoba kathesi bona nako kathesi bayenza ama-birthday besitshengisa ama-birthday abo ukuthi ngoba bafakana lama-picture emakhekheni thina kasingeni indawo emakhekheni abala ama-birthday ama-birthday nabo la bayenzelanayo thina sifuna ukuthi izimbabwe ilunge ibe right umnankago kakhiphe amapholisa akhe lawo nxa silizwe lakhiwa ngabantu balo so akhiphe amapholisa emgwaqweni lapho ayekele ukusihlupha amapholisa emgwaqweni lapho ukwenzela ukuthi lathi sibe le mali ngoba ngeke abantu bebe le mali nxa amapholisa egcwele emgwaqweni angabophi abantu abadinga imali nxa isitilizwe lakhiwa ngabantu balo so abantu bazama ukuthi bezakhele ilizwe labo bethole phela okokudla kodwa nakho phela lawo amapholisa agijimisa abantu abangasomasela ayekela lawo masela
ye sanibona enkundleni ninjani basakazi nabalaleli namhlanje ngithe nje angeke ngithathe leli gqathu leli thuba ngiqondise kubasakazi ngithi kani basakazi nikhetha kanjani abantu abethula imbono ngoba sekunabantu abacishe bakhulume zonke izinsuku labantu laba babili impela nje uthi usalalele uzwe gqum shelelele hawo basakazi uthi usalalele njalo uzwe hi sanibonana enkundleni yini njani basakazi hayibo bakwethu siyacela basakazi siyazi sengivele ngizikhumbulela izanu PF leRigaya ebusa ngenkani la ithuba leli ngela wonke umuntu nqese kubafowethu anginisoli kodwa ke abasakazi ibona okumele badlale indima yabo kudlale wonke umuntu makudlale wonke umuntu ngizobathi ukubaqamba amagama uMantsheza nalobaba lo uthi gqumgqumshelele noMantsheza hayi siyacela basakazi siyacela impela sidlalweni sonke ngamathuba ngokulingana sidlalweni sonke sinama complain sonke siyakhala sinembono kodwa siya record imbono yethu ayidlalwa ngiyabonga
Studio 7 ninjani bantu abahle bantu abalungile sikade sihlupheka uNkulunkulu wathi hayi kodwa ngiwa nani ngivuka kwehluleka okuyizindlamlilo lokho ukuthi khona kwenzeke ngendlela okufuna ngayo ake basichazele nje kanye ukuthi ngapha ngasesindebeleni umphumela asebeke bawenza yiwuphi kuyabe kulokuthi wabhamberinezano kubhamberinezano ayikho lento leyo into nje sithi pasi nezano sikhathele yilo dodo sikhathele ilamanyala sikhathele umhlaba wonke lo sesaba yingoma mazimbabweans umhlaba wonke hayi safa mani hayi wemnankagwa akusuke lapho mani usuziyasinukela hawu izimbabwe yakunuka ngezano kanti senzeni hayi nkosi yami hayi sikhathele bo lo khuluma ngegatsheni ubuya benyathi indlovu ezidla ekhaya ngiyanizwa nani dabuka le emaphisa
salibonani we-studio 7 lonke bakuthi siyalithanda lonke ngendaba elisinikeza zona shuwa siyabonga ngani nkosi ngalibusisa mina ngithanda ukukhuluma kubaba lo koti yena sadliwa ubaba lo ukhuluma into ayaziyo yini kumbe uyacabangela kumbe we wezwa yena wayengazi ukuthi kuhamba njani okokhetho baba khuluma into eyaziyo xa unika igunya izano sithi wena nasadliwa thina nge 1 million kumbe uthathe 2 million uyinika izano i 2 million yenu yesisisi uyinika izano uyaburayithi kuhle inekhanda lakho wena baba
Studio 7 Studio 7 mbingelele basakazi ngoba lengathatha ihlangothi indaba imila mbuzo ukuthi ngoba abantu laba sebewinile right bazimisele ukwenzani ke ukudla kodwa umnotho futhi leminyaka yonke le khona ikuyini abazokwenza ngoba lamanye amazwe kungenabumbano belibandla elingcolileyo sengikhala kakhulu mina ngalo witness to or ulabantwana lapha khona nomfazi labantwana ukuthi bezithinta izingane zakhe yazi kulezi febe ezifebayo ngomzimba kodwa asibo bodwa wabizwa kuthiwa yizifebe lasema-church emabandleni kulezi febe ezihamba ngamabandla amaningi zikhonze lapha zingazi into ezidinga uNkulunkulu emunye kuyafana nobaba lwabantu witness lo angazithini ingane zakhe lo uyisifebe samaphathi ende into lena ayenzayo angazi ukuthi ubaba lona phezu kokuhlupheka kungaka akade sikuyikho sikhuluma ngezalo uPF namhlanje nguye oseyijikela elincoma ngenxa yemali engcolileyo kodwa hayi ngiyabonga umthembani ufaka sikwela belibambele ingatshoni kukhona labo ozobavelela phela bangayidla imali benothi bebe right kodwa ekugcineni kukhona onamandla ungamjwamula achiye lo mnotho wakhe lo abambuluza ngawo bewuchiye la emhlabeni usayodliwa ezinyoni
sanibonani kwistudio 7 ngupawulo lamudaba la olungikhathaza emoyeni wami intembo ngiyokuthi yambe ngingadlalo amabe sebesithi ukhetho luphindwe aluphindwe sibili ubaba lengabuyeli lo angasithwalisa nzima 5 years iphutha ntoni bethwe nzima so ebi futhi ebuyele asiyacela badala bonani iplani sibili umuntu le ephumile usithwalise nzima ungakasikwani zitinekuba amafora nazimjokoda nxezam
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu 1 202 465 0318.
Sinto sami somu cholo tukannam
ngatholwa no Peter ngatholwa no Thoma ngatholwa no John.
Umjolo ingoma ka Page ehamba lo Sidala B besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 lamhlanje ntambama njengalokho esikwenza nsuku zonke. Asidibaneni njalo kusasa.